Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-4 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Lelo ke vele seliyinhlekisa Christelle sikhuluma ngayo lababalisi sebeze besedluzwa ngongabantu obuthanyela ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo.
Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo.
Kusukuhlupha kathesi lawo amapolisa ngabasasebenzi bekhululekile sebebhombekele izinto zisenzakala.
Kule sehlakalo esitshiye abaningi bekhuza umhlola amapolisa athi abuphe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona.
Incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi emathebeleni hatshi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele Citizens Coalition for Change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi sokuqhamuke udlakela eMtoko esigabeni seMashonaland East kwathunjwa umkakhe womunye wabancintisayo kukhetho lwe-by-election oluzenziwa ngenyanga ezayo. Embikweni owethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter, leli bandla lithi bekulabantu abathathu kade befuna ukuncintisa ku-Ward 9. Kodwa ababili bagcina bededela emuva baphuma kukhetho ngenxa yodlakela. Kuthi owesithathu nguye othunjelwe umkakhe ebusuku wathathelwa isithupha ukuze engenelisi ukuphanyeka igama lakhe emthethwandaba we-nomination court oyenzwe izolo. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba njalo asizwanga igama lothunjiweyo lokuthi usekhululiwe na. Amatitshala aphakathi kocwaningo oluhlolisisa indubo eziphathelane lezemfundo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS yenze umhlangano enkundleni yokuxhumana e-Twitter iphawula lolu cwaningo. Lolu phenyo lulesihloko esithiwa Beyond Geographies of Inequalities Education Public Financing Post-COVID-19. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso omnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu cwaningo.
Ucwaningo lolu esilwenzayo lususwa izinto ezimbalwa. Okwakuqala i-infrastructure, izakhiwo zezindlu zezikolo ezababalisi labantwana. Okwesibili sikhangela iholo lezisebenzi ikakhulela ababalisi. Lelo ke vele seliyinhlekisa Christelle sikhuluma ngayo lababalisi sebeze besedluzwa ngongabantu obuthanyela ezibhedlela ubusukhangelela ukuthi ilizwe lizaphuma libe labantwana abapasayo. Okunye sikulandelayo sikhangela i-pedagogy. Nxa sikhuluma kokusikhuluma ngokokufundisa ababalisi izinga labo, nxa sikhangela i-training zabo sikhangela i-competence based curriculum. So kule umkhandlu omkhulu ababalisi sebesilela sibuye sikhangele i-urban rural divide indlela izikolo zemaphandleni nxa uziqhathanisa leza koBulawayo akufanani ngani ngamazwe amathathu ngoba ezinye usathola kule sakhiwo esisodwa ezinye kuvele kungela sakhiwo ezinye zifulelwe ngotshani ezinye zilama tiles ungahamba kubo Harare uye kubo Girls College koBulawayo izikolo zilama tiles kodwa ngamunye izikolo ezibhalwa izimseki zonke sibuye sizokhangela ngokuthiwa gender disparities lapho kulokunakanela ukuthi kusaselabanye abangcono ekakhulu obaba kuthiwa balamathuba angcono kulabo mama uthole kwesinye isikhathi umuntu ongumama nxa engumphathi obaba bakhangela ngenye indlela lanxa obaba engayenzanga lutho kuyabe kusuthiwa uyanidelela kumbe ubaba la nxa ekhangela umuntu ongumama ethi alo ubone ngathiwa ngiyamdelela uyangibuluzela at the end of the day kugcina sokungasasetshenzwa kuhle ngoba lokho kusayeyiswana ngobulili
kuyini okunye elikukhangelileyo kucwaningo lwenu lo
okunye sikukhangelayo sikhangela izikolo zonangwazo zisinikani but okukhulu okukhulu sizama ukukhangela ibudget iZimbabwe signatory ye Dhaka declaration lapho kuthiwa khona ibudget ye education must be 20% of the national budget nxa sikhangele yethu iyabikhatshana kakhulu kwesinye isikhathi nxa singaqhathanise ka 2021 uzathola ukuthi sasinikezwe 11 votes ithesi siyaphuma yaphuma isiy less than 11 votes ngabona kwaphuma 9 point something imali leziyana izwezi yenza uthole emakhaya kubhadala ifees ezincuncu emadorobheni kubhadala inkalakatha zefees kuma boarding fee schools kubhadala inkalakatha zefees kukanti zona isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi education must be state funded inzira masanga yamncedisa uhulumende kwenzela ukuthi angaqambela abantu amangathi kala mali yathi kakufonywe into okuthiwa i-education equalization fund khangela ama-resources i-diamond lonele litshontshwa every day legolide izihlahla thina esilazo ngapha kubolupane i-coal esewange kunengi okukhiqizwayo okungekuma-national resources esikhangelela ukuthi nge-education equalization fund kuyabe kuthathwa imali ezancedisa kwi-education ilinganise izikolo ikhuphula iholo lababalisi konke lokhu yanayikho kusenze njenge-athuzi saze saphuma lalolu cwaningo esilalo esikhangela ukuthi nxa lusiyaphela ucwaningo lolu luzasinikeza indlela yokubisela isithunzi semfundo yeZimbabwe yokubisela isithunzi sombalisi kuyangisa njani ukuthi uhlangane lo wawesigeli ekhuluma lo nini umzwe ethi ngikhole imali engcono kule kambalisi uyazi njani imali kambalisi ukuthi vele ayikho ngcono sikhangelela ukuthi ngemva kwakho konke lokhu nxa singathola uhulumende olalelayo njengoba upresident esithi uyalalela lanxa kungela muntu asemlalele avuke enanzelela ukuthi thina ababalisi njenge-athuzi eyethi injongo ikuvuselela imfundo yeZimbabwe ikuvuselela isithunzi sombalisi kakhulu kakhulu sikhangelela ukuthi umbalisi avuke seholi 540 US dollars angadubeki ukwenza into ayifunayo angayihluleki ukuhambisa umntana akhe esikolo abantwana bababalisi yibasebefunda ezikolweni lezo kuthiwa ngezemakhaya kunzima ukuthi umbalisi ayefundisa umntwana ebhodi pho izikolo ngezana
alo-ke ngumnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yamathitshala emaphandleni e-Athus Amapolisa athi abophe untombazana oleminyaka elithumi lasithupha 16 ogwaze wabulala owesilisa ngenqamu ngemva kokuxabana eshabhini lapho ababenatha khona. Lokhu kwenzakale eHeathcliff eHarare, kutsho amapolisa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Pony athi kabethanga ngegama umsolwa ngoba umthetho uvimba ukuvezwa kwamagama abantu abangakenelisi iminyaka yokuzalwa efika kwelithumi lasitshiyagalombili 18. Okwaziweyo ngumnumzana Amon Mere obele minyaka engamathumi amathathu lanhlanu 35. Unyathi uthi ababili laba banatha kakubi eshabhini ngolwesithathu basebexabana. Uveze njalo ukuthi uMere wafela endlini yomsolwa lapho agwazelwa khona. Isehlakalo lesi siza ngesikhathi abantu abaningi bekhala ngokuthi sokugcwele indawo zokunathela ezingekho emthethweni lapho abasuka benatha behlanganisa lezidakamizwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthaton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Okwakuqala ngilusizi nalomu umuntu oswelakeleyo bese ngisithi kulonkazana lo omncane kangaka o underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababilo 18 bengena kumashabhini kuthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini yena lo ulecala wawuqala ishabhini vele kayivunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi kona abantu aba under 18 bengabuyi khathesi into esenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu enesilusizi kakhulu ngaloko okwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamizwa bema utshwalatshwala muntu vele kakwazi muntu ngaleyi ndlela okutsho ukuthi kuthiwa vele kulama-drugs abakade beyade beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pipi icala ngumnikazi weshabhini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe
yikho sibili ube kafanelanga abe eseshabhini umntwana lo kathesi ngaze lwambophe uvele kafanelanga ejele baza kuyenza njani engxenye uhlala yedwa umntwana lowo akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenza ukungezwa okunye ngaze ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzele yini xa besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani osokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sephombuyekela izinto zisenzakala ngabaselandaba lakho bayathi beliyazibonela khona ngali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le into enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela la ekokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana o-under age umntwana owangikona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhanyele akula muntu ongaphonga ugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphana aphonga usukuma agwaza umuntu akuyenzakali lokho abantu laba ithink bakade bethandana zasebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana aba-boyfriend kumbe i-girlfriend khonapha yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha
lo-ke ngumnumzana Peter Moyo ummeli we-Southerton edale lephalamende sehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukuthi achasise okuningi ngalolu daba Ibandla le-MRP lithi selilobe njalo olunye ugwalo licothoza indlela uhulumende weleBhilitane abamba ngayo amanye amabandla aphikisayo angaphandle kwele-CCC. Ekhuluma kugwalo, alulobele inhloko kahulumende umnumzana Rishi Sunaki, umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo, uthi kuyadanisa ukubana nxa kuhlolisiswa imbali yesigaba semandebeleni eleBhilitane kalikaze licothoze ukubulawa kwabantu bezigaba lezi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi kuze kubela namuhla. Kuthi okwamanje amalunga edale lephalamende akweleBhilitane akhuluma ngokwephulwa kwamalungelo abo Jobs Khala labanye bakhe kukanti amalunga ebandla le-MRP aphose afike ichumi ali-8 asuswa entolongweni yekhami ayajokozwa ichikurubhi Maximum Prison eHarare okukhatshana lezihlobo zabo kodwa abakaze bakuthi bukhu ngakhona lokho. Istudio 7 ixoxe lomkhokheli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngalolu daba.
ngibhalele incwadi engibhalele uhulumende weBritain ikakhulu ngiqondise kuParliamente yaseBritain ngokunanzelela ukuthi uhulumende waseBritain ngalalo iqiniso ngemva kokuthi mhlaka 27 October eParliamente yaseBritain bakhulume kabanzi ngokuhlukunyezwa kukaJob Sikhala loGodfrey Sithole abangama MPs eTCCC kunye labangu 13 ababotshwa khona lenyatsime bebotshelwa ukuthi kuthiwa bakhozele udlame yibandla leZANU-PF.
Moyo, ungasitshela nje ngamafitshane ukubana incwadi le imumetheni?
Incwadi yami le ihighlighter ngusukusela emuva lapho kwawonakalela khona udaba lwakomthwakazi. Kakhulu ngizahle ngingene endabeni eyo emqoka engenze ngabhala lincwadi ukuthi i-UK ithi Zimbabwe iqhubeka isephula amalungelo abantu esingakuthi ngesikhiwa i-human rights violations. Kathi-ke umbuzo wami uthi kibo kuyini abakuthi kwephulwa kwama-human rights violations lalokho kungasokwephulwa kwawo, ngoba nginanzelela ukuthi iBritain labangani bayo ngo-1983 usiya ku-87 uhulumende nalo khona weZANU-PF ebulala abantu ngegugura wundi esikuthi thina i-genocide, kazange wakhwehlela, kazange wakhondema lapho kufe abantu bethu abayedlula 40,000 bengelacala. URobert Mugabe edeclare ngayonalani iminyaka esithene na iZimbabwe is a one party state, iBritain ayizange imkhondema ukuthi itsho ukuthi unguhulumende kumbe ungu-prime minister ophethe abantu ngokuncindezela. Sabezwa bethula, sinanzelela ukuthi yona iBritain yiyo futhi yakha uMgabe, yakha iZANU-PF, kathesi yakha u-Emerson Mnangagwa, yabenza baba yilokhu abayikho khona. So ukuthi iBritain ihlabe umkhosi ikhulume ngama-human rights violations eZimbabwe whilst the same Britain yiyo futhi eyayenza iZANU-PF yaba legunya leli, thina sikubona kungabantu abazenzisayo kakhulu, kodwa sikhala, sikhuluma ngolwethu uhlupho lwe-Matabeleland ukuthi iBritain siyayicela kunye lamanye ezinye ingatsha zamazwe omhlaba.
Njengebandla kuyini elifisa ukukubona bekwenza?
Kuqala ngo-1893 be-invader iMatabeleland, kwathi ngo-1923 besihlanganisa layo iMashonaland singavumelananga, kwaze kuthi ngo-1980 besibambanisa leZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi before kukhulunywe kwa-announce ama-elections ka-1980 uMargaret Thatcher owayengu-prime minister waseBritain ngaleso sikhathi wathi lowo ozawina kayisuye ozabusa ilizwe leZimbabwe. Babesitsho besesaba benanzelela ukuthi ubaba uJoshua Nkomo wayezowina. Kungakho siyakhumbula ukuthi amanye amavoti ka-1980 athathwa asiwa khona le kwelendlandi, kwathi amanye ayajikelwa emanzini. Yikho sihlala sibona abantu ukuthi bengenze ngani ukurigwa kwama-elections kuqale kathesi ngabo-2000 sokule MDC, kodwa kuqale khona le muva ngo-1980 beqila ubaba uJoshua Nkomo lezapho. So ngokunjalo incwadi yethu ithi Britain mayiphumele egcekeni inanzelele ukuthi ama-human rights violations amakhulu ayenzakala kwelikamthwakazi eMatabele ndathi kwele Harare, ngoba konke lokhu iBritain nxa kusenzakala iyathula ivale umlomo.
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni logeyina kumede Saidi eseGoli. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende uzajezisa kalukhuni abesilisa abadlwengula abantwana. Umphathintambo obona ngezabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kuzamele ingatsha zikahulumende kunye lomphakathi babambisane ekulwisaneni lezehlakalo lezi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachedu isele ikhuza umhlola ngemva kokuba itshelwe iCommission yezokhetho eZEC ukuthi nxa ifuna ugwalo lwabavoti i-voters roll kuzamele ikhokhe imali engamadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 187,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngitshana njani basakazi nabalaleli. Bengithanda ukuthi ngiphendule ubaba lo okuthiwa nguSizen Shirodza. Ukuthi abofunda ukuphendula into eyiyo okufanele ukuthi ibe ibuziwe. Not ukuthi ajikele zinkulumo. Umtenda Chilumbo ukhulume ngento ecacileyo ba. Engajunidi ngadingwa ongajikajikisiyo ukuthi abantu abayenza i-grand plan bayakwazi wonke ukuthi yini okumele bekudistracte emathebeleleni. So kuliqiniso lokho elingeke libalekelwe nguye uChiroza because uyalibalekela iqiniso lokuthi i-grand plan is a written thing phela kusonto ecatshangelwa umuntu ukuthi injani umbena akayazi. Mayefuna ukuthi abeyazi abeyibone ukuthi ayibone simbonise ukuthi sigcwele umhlaba wonke ikhona. Ibhaliwe futhi ukuthi kwakuyisecret yamashona ngeke sikufihle. Makuwukuthi yinto ayijikajikayo leyo ukuthi ayichaze. So plus yena kunanto angayikhuluma vele because kanti uzakhuluma esithini ngoba angicabanga ngiphele ukuthi kulo muntu okumele asuke emashona lenda azomela emathebeleleni. Kutsho ukuthi kusibonisa kona okuyana ukuthi i-grand plan yabo iyasebenza kutsho ukuthi emathebeleleni kakulabantu. So ubona uChiroza yibo kumele ukuthi basuke lapha abasuka khona kuChiroza khona le kumbe kwaZwini bezomela abantu bemathebeleleni koBulawayo. Kungathi koBulawayo akulabantu. Yikho abakudingayo, yikho phela okuyi-grand plan yabo, okubhalwe ku-grand plan yabo ye-shonalization ukuthi wherever they is any other person who is different from a Shona must be shonalized.
Studio 7, Studio 7, ninjani niyaphila? Hayi thina siyaphila, sizifunde phela nathi ezethu incwadi, afunde phela nathi wethu ama voice note wezwe phuma emsakazweni. Hawu bakithi zabhala zangaphenduleki, kwenzenjani? Wenzenjani uChris Gandhi kabaziboni yini ezethu incwadi? Phela nazo zifunde phela, azifunde bakithi.
Studio 7, Studio 7, linjani bantu bakithi? Hayi siyaphila, siyaphila eZimbabwe nje, sibona nje indlala lokuhlupheka lokuswelakala kwemisebenzi. Hayi hayi hayi, kunzima kunzima kwelakithi, asazi ukuthi kuyaze kulungeni. Ye namhlanje othanda ukuphawula ngihlala ngisizwa nje abantu begxeka nje kakhulu iBritain. Hayi iBritain lami ayigxeka nginje, kodwa iBritain ngo-1979 asikhumbuleni bantu bakithi, asibeleni emuva ukuthi iBritain ngo-1979 yayifuna ukuthi imathebuleni libe lilizwe elizimele lilodwa, imashonaland libe lilizwe elizimele lodwa. Umkhokheli wakithi uNkomo wakuvimba lokho, singakufihlini bantu bakithi. Thinabantu sijwala iqiniso vela, singe sikufihle lokuthi uNkomo wakuvimba ukuthi imathebuleni ibe lilizwe elizimeleyo. Wathi yena ufuna iZimbabwe ibe lilizwe elibambeneyo, kodwa ukuba lilizwe elibambeneyo lokho kwaqa sokubulalisa abantu bakithi. Ukuthi nga yena ubaba uNkomo wazamukelela imathebuleni yakhe njalo, umgabo wakhe wamukela imashonaland yakhe njalo, kuba abantu bakithi abafaka ngakuba kula kufuthela nokukhula ngakathi seZimbabwe. So ngihlala ngisizwa abantu abanebesola kakhulu iBritain, bethi hey iBritain yasibulalisa ngegu ground, hey iBritain yayiza, iBritain yayifuna ukuthi amazwe ayehlukane. Ubukhokheli wabukhona leso sikhathi bavimba ukuthi amazwe ayehlukane. So bantu bakithi okunye sibosola lati sizisola mani, ngoba babekhona abanye abakhokheli abanye abasaphila khona kuthi ababe lo baba uNkomo ukuthi wayephiwe ithuba ukuthi abuse imathebuleni, wayalo baba uNkomo lokho. So into etha nokubele ukuthi sike sikhumbuzane singasweli kakhulu iBritain, iBritain yayifuna amazwe ayehlukane, kathesi sokunzima ukuthi sithathe imathebuleni yethu kathesi. So Britain ayifuna ukuthi amazwe ayihluka. Lokho asikufihli bantu bakithi.
Thokoza omuhle, nithokoza omuhle. Kanjani? Thokoza onke likuzwe labasakazi bonke abakhona. Labadala bonke basemathebeleleni. Ngiyalibulisa njani basali ba. Ya, ukhuluma umxolisi Mathanda. Hlala lapha eCenturini ukuzalwa nseGwanda lapha. Basakazi ngicela nami lamikeli bale yami message. Hawu bantu. Hambe sengisengilomnyaka wonke kuphela kodwa lokhu engiphosela lokhu eginya iposti yamadoda. Hayi ngiyacela abo Gibbs Dube abo Mthembu. Hawu nkosi yami ngiyacela. Bayazi ukuthi namhlanje ngikhala ngabantu bezanu-P_F ngoba next day siyavota. Ngicabanga ukuthi sonke siyashuka lapho eSouth Africa siyovota. Asibuye eSouth Africa singavotanga. So kumele sivote next day. So into engiyicelayo ikakhulu kubantu bezanu-P_F sicela ukuhlonitshwa. Sicela sizibone lathi sihloniphekile njengabantu because into engiyitshoyo ngodlamelo olulwenzakeleyo ensiza nasematobhu sicela kungayenzeki kunkuya because thina angeke sikwekele kunkuya ngeke sikwekele vele ngeke sibayekele vele bakwenza ukhana abakwenzileyo ukuthi ngeke sikweke ngeke sibayeke vele sibe iqoqezandla kuzolwiwa so besicela lati ukuzibona sihloniphekile abantu bezanu phe vula isihloniphe lati ndiyekele indawo yenodlama ukhetho siqhwebeni kahle madoda anti sibona lati sihloniphekile sibone sihloniphekele ihloniphele abazali bethu labo bantu libachaywa ngabazali benu balondla laba bantu namhlanje oba seliyengwa yilaba babona abantu bezanupiyefu ngoba befuna ukuhlala ezikhundleni belokhu behuquluza umhloni sengisithi lishaya abazali balilanihloni ngiyabonga basakazi ngicala landibala imeseji yami
kangibingelele uStudio 7 ekuseni yalamhla ngithi salibonani ngezindawo layelikhona ngicela bakithi like libale le meseji yami ngibuhlungu ngilana engumagolide ngithathelwe istendi sami enyama endlovu kwathiwa angilalo ikhadi elezanu kufanele ngibe nekhadi ukuze ngisithathe mbe ngicela ukubuza ukuthi kanti lina ma-ovetarians ma-zebra forces litsho ukuthi le nto eliyenzayo lina izalisiza kuze kube nini lingabantu abanjani abakhulile selimpunga eloko lingazi ukuthi ekhaya kukuphi Akeli tinga lihleli lizibuze ngenye imini ukuthi kanti lina kini kungapi abafoweni babulawa ngesikhathi seground lina selisilandelela futhi thina abantwana balabo bafweni ababulawayo libhizi liyasiphuca izitend kanti lifuna siye kuphi ngoba thina singaba kamthwakazi into yeni le mawo veterans ngezinsuku lizazisola izakadla
ye ku studio 7 no studio 7 liyavuka livuka njalo basakazi bethu abahle hayi siyavuka siyavuka bengicela ukuphawula kancane laphana kubaba lo osola umdenda laphana osola umdenda lo emarapi ekuthini baba lokhu wena okusuthayo kuzano PF kusuthe labantu bakini khona le bempumalanga thina abantu besindebeleni inzondo esayenzwa ngabantu bempumalanga angeke yafa yaphela wena ngendlela yokuthi wena ufuna ukuthi thina abantu besindebeleni sibe ngamagwala sizwane lezitha zethu akusoze kwafa kwayenzakala wena wedwa uwedwa wedwa zwizwi ungazwana labo kodwa angeke uzwitshintshi population yemandebeleni ukuthi kayiyozwana labantu bempumalanga ngoba thine into esiyaziyo inzondo abasenza yona siyayazi njalo yiyo esiyibonayo njalo yinto engasoze yafa yaphela emoyeni yethu ukuthi siyazondwa abantu bempumalanga so wena ma ufuna ukusithandisa ngoba wena bayakuthanda hayi ukhohle uphinde mntu omdala ukhohle uphinde sibili njengesidomo esikolweni ukhohle uphinde lokho akasoze kwafa kwayenzakala in 100 years ebuyayo angeke kwafa kwayenzakala kodwa lokho esikufunayo kuzoyenzakala kuphela ukuthi siphume kuleliya lizwe lasempumalanga
Kunjani kuStudio 7? Impilo yenjani? Abasasazi beStudio 7 bonke ngiyabalochisa.
Hayi siyabonga ke ngamazwi ethu enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu welemelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili eParliament abalisa ele the House lele representatives kanye lele Senate ukhetho lolu olwaziwa ukuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osibalukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esitishini sezitimela eUnion Station khonapha eWashington DC wakhuthaza ukuthi abantu bayevota ngobunengi.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point. We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alulasabelo emelika akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans udlakela alulasabelo lapha ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho umnotho ukuhlaliseka inkululeko lokunye kumele sivote ngobunengi umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli ulokhe esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo
refused to accept the results of the 2020 election.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Joe Biden. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela nguChris Gande ngesithasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.